ingasa renewa ema license yiba abantu abangayebesenza lezo zikhali kodwa laba sibulaba izigebenga abarobha abantu ekuqinisweni akula muntu kade sowamnanzela ukuthi abuye azoletha lezo zikhali ngoba bayakwazi ukuthi vele bahama wanted njalo basebenzisa lezo zikhali ubana benza ukuganga bayatshentshela abantu baziphilise singakhanathi esikwabulawayo i-CBZ sibhoze insuku ezifishane ezedlulileyo i-CBZ itshontshelwe Everyday Life ngeweekend kutshontshiwe kusegcekeni ukuthi abantu abalezikhali zokusebenzisa ezokuganga babebelezikhali zabo beqhubeka besenza ukuganga kwabo so eqinisweni ukuthi singeze sathi le ndaba yezikhali ezisarendwa iyasebenza iyehlula isebenza uhulumende kade izindlela ukuthi amapholisa babambe lezi ziqhiwe kwenze hlanti baqhubekele impilo zabo zisindile
okuyini obona ngani kungasebenza pho okungenziwa nguhulumende okungasusa izikhali lezi ezandleni zesigebengu
nga umuntu ethe warobha wenzani asikaze sizwe kuhle ukuthi kanti abantu babe bandwa abantu ngokurumeza ofanele ukuthi lezi zikhali zivele zivelaphi izikhali ezokuthi azisebenzi kumbe izikhali ezivela kumasizo ngoba abantu babe bethengxeke ngoba amapolisa ngoba amasoda abasebenzisa lezo zikhali uhulumente kadingisise ukuthi lezo zikhali zivelaphi ukuthi labona abavele abasebenza ngezikhali amasotsha lamapolisa kube yiqiniso ukuthi kungabi lo muntu ophuma lesikhali nxa ephuma emsebenzini wakhe kuzenza ukuthi kube kusecacu lezi khali zivela amabhoda lapha abantu abavela kwamanye amazwe bose babangayebuya lezi khali la emabhoda abaqinisa umthetho wokuthi abantu abasetshe kube le mtshina leyani ebambayo ukuthi for sure lo umuntu nxa edlula asetshwe yimtshina ukuthi langeni le mboko sibona ngani ngaleyo ndlela kunganceza ukuthi kwehlise ubudlwangudlwangu esesihlana labo phakathi komuzi
amapholisa babasibindi ungathi aqhuba umsebenzi ngendlela yini nxa sesikhangela ukuthi ukubamba nje inkunzi sokuyinsakavukela elizweni lonke jikelele
esingakutsho ukuthi sihlanze ukuthi amapholisa lawo umsebenzi bawuqhuba kodwa bawuqhubi ngendlela kungaba lezi zathu ezinengwayo lokhu kungenzakali engxenye labo izikhali zabo asila amapholisa athrenwe ngendlela egcweleyo ukubana bahlaselayo lezi gebenga lezi ezikhona ngoba lezi zigebenga zezithaa ngombobo zithathela abantu azisafuni ama-general police ezifuna abantu sibila abathrenwayo ukuthi balishwanela ngibona ungathi khonakhona kuyashota emapholiseni njalo okunye amapholisa ethu ngathi balishwana lawo ngoba ehamba eripoti abantu berojizwa kuthiwa a asilazimota asilana senelisa ukubuya so ngezi indlela lama-resources amapholisa abalawo so uhulumende ngabe liqinisa ukuthi amapholisa bayathola izikhali ezifaneleyo bathole ama-resources bathole imota zokuhamba zokwenzela ukuthi basokuri